Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla loklubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemaNdebeleni unkosikazi Sukoluhle Ndlovu.
Kulezi nkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi eside engasinakekeli thina njengababalisi. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Kwangase sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo nsuku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama-RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo-August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi yiliholo elaliholwa ngabanengi including abaku-public service.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGawule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Loko kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende. Ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, uhulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola le-America njengezolo. Izolo lokhu uhulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi zikahulumende ngedola le-America. Yaqala imali yakhona iphansi yathuthuka yakhumbula yaze yafika kuma-500 and something izisebenzi zikahulumende zizuza imali enganganale.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGawule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Kufana lokuthi umzali kalandaba labantwa bakhe. Uhulumende, izisebenzi kahulumende ngabantwana bakahulumende. uhulumende amele ebone khona ukuthi umsebenzi wakhe ukuthi uhulumende esebenze kumbe government function kumele imota le injini le iseviswe kuhle injini yizisebenzi kahulumende iseviswe njalo iseviswe sonke isikhathi iseviswe kuhle injini le ukuze isebenze kuhle iyumsebenzi omlando kahulumende ukuthi uhulumende kumele nakekele izisebenza ngiyananzele ukuthi sibili baqinisile izisebenzi kahulumende ngathi ezidlala ekhisimusi isemumeni omubi kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula imali yangikhale hayi imali ayeholwa izisebenzi kahulumende iphansi sibili
lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka abanye bathi kubuvilibana phambili.